Abalimi bathi kulezi nsuku uhulumende weBotswana kathandabuza ukudubula inkomo zabo zingeqa umngcele zingene phetheya. Umnumzana Somandla nathi udokotela uthi inkomo zichaphele kwele Botswana ikuyadinga amadlelo aluhlaza njalo lokhu kubangelwa ukuthi ucingo lomngcele luyatshontshwa luphinde luwiswe zindlovu.
Lapha ande bakhala ngokuthi uhalwa. So uhalwa luthathwa ngabantu abavela somewhere out. Bengasemlageni umuntu uyabuya just ngenqola abuyathwala hamba ngoba kathesi lendlovu senze njani into eziyawisa. Inkomo phela inqabeleki ukuthi ungathi hayi wena buyele emuva ngale kunjani ayisibokile ngoba last week bebetshaya one so kutho ukuthi kathesi balokho bekhwela.
Owelusa inkomo umnumzana Bhekizi Tagumbo semvicebe ngayinyama ngolwesithathu kule viki ngemva kokudutshulwa kwenkomo zakhe ezimbili. Utozidonse ezibhebhe emlilweni njalo sezintathu esezivulewe phakathi kwamaviki amabili.
Yena lelitile 3 days ingekho ngayibona ma bezidubula bayidabula phakathi ani sebebasela ke khonapho bebasa inkakatha yomlilo omkhulu beqeda lapho sebelinde le nyama lesiyikhiphe emlilweni ngoba lakho wabona ukuthi inkomo zami 2 isifuyo leyana yokuqala yatsha le yaphela du akula silapho esatholwayo le ezi-2 lezi ngazo futhi zitshe futhi same story ambothi akwenzi.
Umnumzana James Khumalo ngomunye walabo abasemlageni kushashe uthi sebedlele evalweni ngoba besesaba ukuthi inkomo zabo zingadutshulwa iloba nini.
Ngakhathi sikulezinye zami zingaziboni ezingu-3 sezingiqawunti ngabona ba zidutshule ngoba sele amaviki amathathu ngazikhuphe emangweni sebedubula inkomo eningi kakhulu ngoba ngapha enumber 10 sawuthi abadubule 25 kwazokuthi lapho bazodubula 2 kwazokuthi laphana bazodubula 1 namuntu abadubule 2 sizawethi ngale eringini badubule 6 kwazodubula ezomunye 4 bahle bathutha abantu babona bathiba ekhaya.
Umnumzana Julius Dube uthi loba nje bebengcotshwe indlebe lugatsha olubona ngokondliwa kwezifuyo kuleli olwevetinari uthi basuse inkomo zabo emlageni kunzima ukulithatha leli nyathelo ngoba kungelamadlelo emakhaya abo.
Akuselula ingcele wethu vele ngumfula kufanele zinganathi emfuleni zingakhuphukeli ngalo. Manje inkinga esibhekane layo thina ngapha lonyaka sine-drought ubona kuba ngale kuhle ivetinari yakithi yavele yasitshela kthi abasana bazabulala inkomo lezi ngazingachaphela phezulu. Ungcela usekho sizindlovu ziyadinisa ngakumbe nezinkomo bayazibamba bathi khiphani imali thathe inkomo zenu ngakungcono kunokubulala.
Ukudutshulwa kwenkomo lokhu kuzathiya iningi lingabayanga ngoba liphila ngokuthengisa lezi nkomo ukuze lithenge ukudla kutsho umnumzana Alexander Bebe.
Sesibulawele izinkomo ngobuningi so kutho ukuthi thina sizasala sesingasela nkomo ngoba ngize ngingakanginje nxa ngiqedele inkomo zonke lezi ngizaphila ngani mina vele ngiphila ngazo zina zinko. Khalaza ngokuthi uhulumende sithi eyangakithi ngapha kayikibona ukuthi thina kasibulawela nkomo ezeBotswana zigcwele khona lapha ziyanatha zihlangane ndawonye lezethu thina kodwa bona kula ngithi leyojeya kwinkomo yake yabula.
Umqondiso gatsho lubona ngokwendliwa kwezifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa ubike ekupheleni kwenyanga edlulileyo uthe leBotswana selidubule inkomo ezifika phosa amakhulu amabili 180 labo babhemi abedlula ekhulu 109 endaweni ezincelane leBotswana ezibalisa imashaba eGwanda koBhewula leKhezi. Obona ngokukhithwa kwempiko kugatsha lwezokulima kweleBotswana unkosazana Bekgutso Rabasa ebengakaphendula imibuzo ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. Uhulumende weBotswana wathatha isinqumo sokudubula inkomo zakuleli ezeqa umngcele njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane womkhono we-foot and mouth. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiyokushashe emngceleni weZimbabwe leBotswana. Albert Mube.